ukusizisa ubuhlungu yikuthi umphakathi nje wakobulawayo ukhanya awusukumeli phezulu ngendaba zokuregister kathesi. Ngingatsho indawo ezimbili lapho sike sakhangela khona. Indawo enjenge-Four Winds bebethi bona bekuregister on average ngelanga about 20 people. Kube le ndawo futhi enjenge-Stone Grove, emagrosa ase-Stone Grove bekuregister on average 25 individuals. Bese kusiba le Banks Infancy. I-Banks Infancy layo ibingani ibiregister abantu abangange 30 ngelanga. Kodwa obekusimangalisa yikuthi i-Zach ibithatha imizuzu ekwana 5 ukuregister umuntu ngamuntu. So ukuthi abantu yibo bodwa abangani bayashoda ukuthi baziregister. So kuyasizisa ubuhlungu ukuthi abantu abasukumeli phezulu.
Kule ndaba yabantu labo kuthiwa ngama-aliens, umthetho uthi nxa wazalelwa eZimbabwe ungumntwana weZimbabwe ulelungelo lokuvota, kodwa sizwa kuthiwa nxa besiyabhalisa i-ZAC ibathuma ehhovisi likaMlele ukuthi bayedinga ezinye incwadi. Kuhamba njani khonapho?
I-ZAC yona ibisithi yona indaba yokuthi umuntu li-alien kumele umuntu ayiyenza i-process yokuthiwa yiku-regularize kumbele. Kodwa thina ngokubona kwethu nxa besithi isithupha i-ID yaseZimbabwe, abantu laba whether babhalwe alien or not balinamba zesithupha zaseZimbabwe. So iveki layo ibikumele ikhulumisane no-registrar general ukuze abantu laba banjani barejistwe kunjalo, ngoba banelungelo lokuthi barejiste. Engingakutsho yikuthi ukuregularize lokho la bekubhadaliswa. Abantu abaningi abalayo mali leyo yokuyaregulariza. Bekukhulunywa izimali abanye bathi ngama-$80 abanye bathi ngama-$40. Mina angisoze ngikhulume authoritatively ukuthi yimali, but esikutholileyo ukuthi abantu abaningi bathi abakwanisi ukuyayibhadala leyo mali ekhulunywayo.